Siyalambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 24 kuNtulikazi 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Embikweni abasanda ukwethula besola umbuso kaMongameli Robert Mugabe, abalwa imbi yenkululeko abangamalunga ibandla leZANU-PF bathi uMongameli Mugabe wenza ihlazo elikhulu ngokubulala inkulungwane lenkulungwane zabantu eMidlands leMathabeleland kumbhoqazo weGugu Round, njalo okudanisayo ukuthi uyaziqhenya ngakho. Amabandla ezokholo athi alethemba lokuthi uhulumende uzalalela izikhalazo zawo ezokuthi alungise umnotho welizwe wona osubhidlikile okubangele ukutshengisela kweningi labantu besola lesi isimo. Ikhansili yakobulawayo ithi ayilalwazi lokuthi indawo zokwakhela izindlu ama-stands ibandla leZANU-PF elithi liwapha abasakhulayo liwathatha ngaphi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Embikweni abasanda ukwethula besola umbuso kaMongameli Robert Mugabe, abalwa impi yenkululeko abangamalunga ibandla leZANU-PF bathi uMongameli Mugabe wenza ihlazo elikhulu ngokubulala inkulungwane lenkulungwane zabantu ezigabeni zeMidlands leMathabeleland, ilizwe lisanda ukuthola uzibuse kumbhoqazwe weGugu Round. Bathi lanxa leli kulihlazo uMugabe amele azisole ngalo, kuyadanisa ukuthi ukhanya eziqhenya njalo engabuboni ububi abenzayo. Emhlanganweni abawuqhube ngolwesine olwedluleyo, abalwa impi yenkululeko laba banquma ukuthi kabaseyikusekela uMongameli Mugabe kukhetho ngoba besithi usebhidlize ilizwe njalo unguntando kayiphikiswa. Umbhoqazo weGugu Round ubika wabulalisa abantu abeMathabeleland leMidlands abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili, njalo iningi lithi lesi yisilonda esilokhu sibhibhidla ebantwini abaningi. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxa lengcwethi ecubungula izombusazwe uMnumzana Brilliant Mhlanga, njalo waqala ngokumbuza umbono wakhe ngabalwa impi yenkululeko laba asebehlamukele uMongameli Mugabe besithi ungumuntu omubi.
Kuyasimangalisa ukuthi namhla sekutheni khona begayisa ukukhuluma izinto ezinjengazo neze. Kanti kwenziwa yini ukuthi umuntu okuZANU angavele akhahlelwe kuZANU njengobana lo uchairman wabo uMthwangwa kanye sebemkhahlelile bamxotsha? Umuntu wakhona ugayisa ukukhuluma ulimi olukhulunywa yithi sonke singekho kuZANU esiyiminyaka yonke le besihlala sikukhuluma. Abantu laba nxa sebekhuluma ngendlela enje, mina ngingathi ngesilungu abakho genuine. Kutshintshenini ukuthi aqalise ukubona into zonke lezi ngendlela lathi esibona ngayo? Angiyibhilie into yami.
Kodwa bathi imdlwane ayithungululi ngasikhathi sinye Mhlanga.
Imdlwane kayithungululi ngasikhathi sinye Nkomo, kuliqiniso. Kodwa eqinisweni phela ukuthi laba ngabantu beZANU abakhulise inja yabo bayifundisa ukuthi idle igazi. Inja le isiziyasika kusibanga sokuthi mhla kungela gazi sisidla kona. Sebengikhona beqayisa ukucomplain ukuthi inja le isiluma kakhulu. Asikubone ngalelo lihlo, hayikhona ukuthi imdlwane yeZANU. Inja yabo eqale ingumdlwane ngumgabe, bayibonile ikhula ingumdlwane, bayikhulisa bekhulisa ukudla amagazi abantu. Kade sisidla wabo sebekhala.
Bathi njalo uMongameli Mugabe kumele avume ukubana waphambanisa ngodaba lweGugu Round. Othini ngale ndaba?
IGugu Round Nkomo ayenziwanga ngumgabe yedwa, yenziwa ngumgabe esebenza lexuku labantu abaningi ababemxhasa besebenza laye bekwazi ukuthi kwenzakalani. Ukuthi abantu bathi uMugabe nguye owenza iGugu Round kuyindlela yobuhlakani abazama ukubenza, ukwenza ukuthi uMugabe kusasa angavuka ethonile. Bathi hayi, umuntu wayenza iGugu Round sesile, asikhohlwe ngeGugu Round. Akufananga sikuvume, singalibali ukuthi abalweli benkululeko abaningi abezandla babephart of iGugu Round, iningi labo bephart of 50 Brigade, abanye beyibaba bengama-collaborators bengeqala le 50 Brigade iMathabeleland indawo okula abantu abangumabona bulawo. So bangathi uMugabe waphambanisa, abathi bonke baphambanisa ngoba ekhona phana undodalwane wagcina etshonile uSolomon Jude laye wayiphart of it. Akula muntu kuZANU ongazange aparticipate entweni yeGugu Round ngezinye indlela. Wonke umuntu aneZANU uparticipatele kuGugu Round. Umgabe angaze afe, icala leGugu Round lisale lisemahlombe abo. Bangabeka uMugabe icala yedwa, bonke balecala elifana nayo ngesilungu nxa ngingathi phecelezi kancane Nkomo. iyo kuthiwa banality of evil, kube kune division of labor. Abantu benikana ukuthi wena usebenza usenza lokhu kukukura wundi, wena usebenza usenza lokhu kukukura wundi, umtswango enjana kulecala lekukura wundi.
Umnumzana Brilliant Mhlanga ingcwethi ecubongela ezombusazwe ubekhuluma ecingweni lonto ngamile inkomo Studio 7 esebilithani. Amabandla ezokholo athi alethemba lokuthi uhulumende uzalalela izikhalazo zawo ezokuthi alungise umnotho welizwe wona osubhidlikile okubangele ukutshengisela kweningi labantu elizweni lonke besola lesi isimo. Njalo abamabandla bathi lokhu kungabangela umvukela. Amabandla la kanye lenhlanganiso lezi abalisa i-Evangelical Fellowship of Zimbabwe, Zimbabwe Council of Churches, Catholic Bishops Conference, Habakkuk Trust, Le Christian Alliance, wona asanda ukumanyana esethula umbiko emhlanganweni we-press conference, esola ukuchaywa lokubotshwa kwabatshengiselayo, abagoqela umfundisi Evan Mawarire womkhankaso webulenjini owe this flag. Okunenga lolu daba sikuzweni kungxoxo lesiphathamandla sebandla le-Habakkuk Trust, umnumzana Dumisani Nkomo.
Yambona okumqoka kumbe okuqakathekileyo ukuthi iphimbo lamachurch lizwakale, ngoba iBhayibheli liyasikhuthaza ukuthi sikhulumele laba abangelaphimbo, sivikele amalungelo alabo abampofu, abaswela izinto eziningi. So ngithi okuqakathekileyo yikuthi sikhulumele abantu, sikhulumele uZulu, sikhulumele abantu abancindezelwayo, sikhulumele abantu abahlukuluzwayo. Umlando wethu njengenhlanganiso zama-church sibona sibidike bokuqakatheki ukuthi bona laba ababusayo balalele lokhu esikukhulumayo, ngoba ama-church yi-prophetic voice elizweni.
Umbiko wenu uzafika njani kumongameli Mgabe kumbe laye lithu uzabala kuphephanda?
Kade ungaso statement esiya kuye, kade was a general statement, ungabalisisa sibili. Kade kuyi-statement esikhuluma ngomumo elizweni lokuthi thina njengamabandla ama-church sibona kuyinto embi kakhulu ukuthi amapholisa chaya abantu. Angithi sasijonge khona phana lokuthi indaba zomkhono mimele zinjani zilungiswe, ngoba ukutshengisela lokho kwenziwa ngabantu kwakutshengisela ukuthi indaba zomkhono azimanga kuhle. So thina esiwenza laphana yikuthi sibe lukuphimbo kulaba abangelaphimbo, abantu ababechaywa, abantu abavalelwayo emajele bengelamacala, abantu abangelamsebenzi, abangelandlela lokuthi banjani bakhulume ngalokho okubahluphayo.
Lilethemba yini ukuthi uhulumende uzahlonipha ukuthi sokukhulume abezokholo?
Yes, sibona kuqakathekile ukuthi belalele nxa kukhuluma abantu benkonzo, ngoba uma bengakulaleli khona lokhu abantu abangakhonziyo bona okubahluphayo nje singathi bawakatesa ngezinye indlela. Thina sikhuluma ngendlela yokuthula, indlela yokucebisa, kodwa abanye abantu abakhulumi njalo, bakhuluma ngodlame lodlakela. Thina asifuni ukuthi ube lodlame, asifuni ukuthi ube lodlakela. So kuqakathekile ukuthi belalele ini uphimbo lwe-church, ngoba bangeke kwenza khona lokhu kutshengisela ukuthi i-judgment kaNkulunkulu iza phezu kwabo.
Lo umnumzana Dumisani Nkomo, isiphathamandla senhlanganiso ye-Habakkuk Trust, sixoxelaye ekobulawayo. Ikhansili yakobulawayo ithayila lwazi lokuthi indawo zokwakhela izindlu ama-stands ibandla lezanu PF elithi liwapha abasakhulayo liwathatha ngaphi. Lokhu kwenzakala uhulumende esithi usadingisisa ngodaba lokwabiwa kwalezi ndawo ikhansili yaleli dolobho, lokunye uhulumende athi akuqhutshwa ngemfanelo. Umeya waleli dolobho ukhansila Martin Moyo uthi uhulumende kasebenzelani laleli dolobho ekwabeni lezi ndawo.
Angithi ngoba ukuthi okunye kwakhona lakwenziwa through i-council, kungabe kusenziwa engxenye through the ministry bese gqile thina baya kwenza bebodwa. So siyakuzwa, mina kangajoni kodwa ngiyezwa ukuthi kule zitanda esezinike for ulutha kuhle nxa besenelisa ukuthi bebanike inasinini isitanda, but thina bebengakange involve yikho
kodwa lisebenzelana kuhle lo hulumende njalo akumelanga lezo standards ziphume kini
angithi uyabona ukuthi silo mgudla umgudla ruwa district council and then ungabe kule engxenye amanye ama government lands which are outside yethu area jurisdiction so na bengenza lokho kuyini abakwenzayo khona ngabe thina singakwazi kodwa nxa ku ma areas kamasipala kuyabe kukuhle ukuthi sikhulumisane sivumelane ukuthi sasenzeni lokho kanje
sasisizwa iCouncilor yakobulawa isetheswa umlando wokuthi ayenelisi ukwaba izstand lezi ezenele abantu uluhlu lo waiting list lokho elikhula
uyabona ukuthi ulula kulula ukuthi uye enasikele ebhangeni ufice idaka elikhulu ukuthi kuyanini izivani 1 2 3 4 nangibonza kusuka laphiye laphana kulokho kulula kakhulu kodwa thina njengekhansela yakufanele angasisebenze njalo thina nxa sizanika ama-stands kufanele sibone ukuthi abantu abazakwakha khonapho bazathola amanzi le suwa yabo izathwalwa yi-system kakhansela iyegeziswa lapho kufanele igeziswe khona imigwaqo ikhona yini so kulo mahluko angithi na ungaya enathingeni lokho kwakusenzakala enathingeni emapulazini abantu bebuye benikane kuthi isikhathi lokuqathelana beqathelane bona bodwa kungela planning ekhona lokho kuyabe kulula ungabunika abantu abangu 1,000, 10,000 ama stands ngelanga kodwa na ungathona kufanele kube le infrastructure kufanele kube le migwaqo kube la mapipe amanzi bakwe phansi kube le sewer reticulation and the sewer reticulation yinto edinayo ngoba ama pipe esuka kufanele egeleze nge akahambi nge stress ahamba nge nasini nge gravity so wonke lokhanda kufuna i planning not just the planning kube sokufuna lani lama resources ina skill mark yebo siya si produce ama nasini nama skills but asingeke sawa producer ukufana nalo muntu ophongunika abantu engenzanga lipho iwo angiboni ngathi iwo umahluko okhona so awethu kufanele iqale iservice and ukuservice akho lokhana ukhatha imali ngenxa yokuthi le mali yakhona iyasibela lathi sibesesevisa engxenye amalithwayo
lowo ngucouncilor Martin Moyo umeya wedolobho lakobulawayo ubekhuluma ecengweni le-studio 7 ekhona le kobulawayo
le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Lisibamba kumakakase aku 909 meter wave, laku shortwave 4930 6065 laku 15460 kHz. Lilakho njalo ukusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voandebele.com. Lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com. Loba i-text message WhatsApp kunombolo ezithi 1-202-465-0318.
Ngeselijike kancinyane ezandleni zikantungameli Nkomo e-Studio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo igama nguntungameli Nkomo. Namhla ngilomasigandi okhokhela iqembu lamabhitamnyama ubonga inkosi Dube ephethe idlalade lakhe lakuqala alethu lenya kenye elithiwa ekhweni lami. Ubonga inkosi insizwa eleminyaka engamachomi amabili lasishiya kalombili edabuka phansi lekobhidi ekhezi. Ithe ngokuswela umsebenzi ekhaya yaflathela njengabanengi yalubhekisa kwele South Africa lapho okwagcwaliseka khona isifiso sayo sokuba ngumculi opheleleyo.
wathi ngomnyaka ka 2013 ngahlangana nenziswa zamajaha amahle ezeqembu eliphinde laziwe ngamahlobanhliziyo eliholwa umbheqezi uDavid Mpwanube waseToloso. Then leyo nsizwa ngase ngitshela nje ukuthi ngumuntu othanda umculo ngoba naye ingumuntu owenza umculo kamasikandi. Yasiwuthanda kakhulu umbono wami ngoba ngangiyizwile nayo ikhuluma kwi-Studio 7 ithi iwumuntu othanda ukuthi isize abantu abasafika emculweni. Then nami hhayi yangijambulela kakhulu, yanganikela ngezandla zombili phela. Kwasekuthi-ke ngo-2014 usulophela ngaqala-ke ukupractisa iy'ngoma ezami ezaleli CD nginayo umbheqezi okuDavid Ncube, then kube uSmile wakwaSibanda, kube uFundani wakwaNdlovu okuyibona abaholi beqembu lamajahama.
Kungoma yakuqala uthi wena ama social networks ukhuluma ngani la?
Lapho ngiyakhala kakhulu, ngikhala ngentombi esengiyithethe ngayibeka endlini. Manje ngiyakhala kumamazala ukuthi mamazala, inhliziyo yami ibuhlungu kakhulu. Umkami la endlini akasakwazi ukwenza kalutho, akasapheki, akasenzi lutho nje. Sengiyayiphekela mina, sengiyayiwashela, yena ulibele nje ifoni ngama-social network bona o-Facebook labo. Yikho nje ngithi kancane kancane uya-WhatsApp, kancane kancane uya-Facebook. Ngikhala ngalokho nje ukuthi odadewethu bamanje imizi iyachitheka ngenxa yama-social network, abasanaki amadoda abo kakhulu.
Indlalade leli lile ngoma ezilithumi ezigoqela ethi khula mntanami, vuku yozama imihlolo yami, nomathemba lale ethi kobhidi. Ubonga inkosi ayihlabele ephakamisa kwabo la adabuka khona. Abalandeli bakho kanye loZulu jikelele ungabatshela wapha amazwi?
Abantu ngingabathembisa nje ukuthi siliqembu amabhidi amnyama, lokhu nje siqhubeke njalo sibalethela umculo njalo nje. Into engingathanda ukuthi bayilindele ukuthi umculo wethu uzobulokhu ukhula njalo, ngoba kumanje nje kule CD engiyibhekayo izophuma nje kungekudala, angeke kuphele unyaka lingaphumanga lelo CD.
Hayi, siyabonga jaha lezansi, sengathi ungaqhubeka ngomculo, izifiso zakho zonke zigcwaliseke. Lo-ke bekungubonga inkosi Dube, umhlabeleli kamasikandi okhokhela iqembu lamabhidi amnyama. Abakholwayo njengami ngilichiya-ke ngale ethi ikhaya lami, olivalelisayo nguntungamili Nkomo.
Siyabonga ntungamili. Ukuze gqiba ezalamhlanje ke sikhangele besilazo empikweni abasanda ukwethula besola umbuso kamongameli Robert Mugabe. Abalwa impi yenkululeko abangamalunga ebandla lezanu PF bathi umongameli Mugabe wenza ihlazo elikhulu ngokubulala inkulungwane lenkulungwane zabantu ngombhuqazwe wegugurawundi, njalo kukhanya uyaziqhenya ngakho. Siluqeba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
You have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.